zvakanaka.
Sokuyizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 5 kuLwezi 2021 igama ngontungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili ukhetho lwama-by-elections osolulesikhathi eside lungenziwa lubikwa lulakho ukwenziwa ngomabasa kumnyaka ozayo. Umkhokeli webandla lezaphu omutsha umnumzana Sibangilizwe Nkomo uphakathi kokukhetha amalunga edale lakhe elimqoka njalo uthi uzaqhakathekisa abesifazana labasakhulayo. Uhulumende weMelika usethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe kanye lezempilakahle ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka 4 ngozibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abangamatshumi amabili lanye 21 belomkhuhlane lo. Luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula kancane inkulungwane eziyisishiyagalolunye 9230 kuthi abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7496. Asebebulewe ilomkhuhlane sebengu 4685. Kulembiko ekhomba ukuthi ukhetho lwama-by-elections lulakho ukwenziwa ngomnyaka ozayo mhlaka 23 kumabasa. Imbiko le igcwele enkundleni zokuxhumana. Izikhundla zamalunga edale lephalamende ezifika amachumi phose amathathu 28 kanye lezamakhansila ezedlula ikhulu zavuleka ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance inkokheli yebandla le-MDCT. Uhulumende ubesithi ukhetho ngeke lwenziwe ngenxa ye-COVID-19. Lanxa nje amanye amazwe eqhuba inketho zawo. I-Studio 7 izamile ukukhuluma leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission ngalimbiko kodwa yehlulekile ngoba bezingadobhi incingo zaso. Owake wamela iBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhulumende ubecatha ngomunwe ngoba esesaba ukuthi ibandla lezanu PF linganqotshwa.
Ngokubona kwami osokwenzakele ukuthi sebenavelele ukuthi hayi linto abangeke bayibulala, bangathatha konke abakuthethiyo, bangaxotsha konke abakuxotshileyo, banikane lezimali ezaziphuza ukuthi zibe ngezebandla likaNelson Chamisa. Kodwa abangasoze bekukwanise yikuthi bebulale umcabango lombono wokuthi hayi iZimbabwe ifuna inguquko, lokho kabasoze bakukwanisa. Soke ngalesi sikhathi ukukhanya ngani lokho bangabe sebekunazo.
Siyabona ukubana kule mbiko ekhomba ukubana ukhetho lungenziwa ngomnyaka ozayo, kungaba kuliqiniso yini lokho?
Lokho ukuba liqiniso, liqiniso gani? Uyabona kusukusela izolo bembhala mina ku Twitter handle yami ngisithi khona sokusobala ukuthi iZEC kaso independent commission, yi-commission ebuswayo idonswa ngamakhala libandla lezanu PA. Lokho sikukhulume ngoba bese sikwa ukuthi khona sokule phepha eselibhoda ngaphakathina kweZEC. Lumbiko okhuluma ngawo kasombiko okhutshwe ebantwini kwathiwa bhadla kawubuye kupublic yiZEC. ngumbiko esuphiwa ngabantu abaphakathina kwezeki labo abangasela ethando lalokhu okwenzakala kuleli lizwe. So yibo abasiphile ukuthi hayi khathesi nanku sokukhanya ngani sokulokunyakazela sokuthiwa khona kasilungiselele ama elections next year. Bona busiya ngabo lo mbiko bekungafuzanga siwuthole masinya, bekungumbiko okade ufuza ukuthi usithathe by surprise ngoFebruwari umnangagwa esefaka i-proclamation esesitsho ke ilanga lokuthi ama-elections ayakuba ngelanga elingaka, ngoba bona vele basebenza bendawonye leZANU-PF. Akula sizathu so esenza ukuthi ama-elections engabi khona eZimbabwe kusukusela last year kanti. Amazwe wonke eSouthern Africa awasigombolozeleyo sibabonile besenza ama-elections, i-COVID yona leyo ikhona. So i-COVID bekuyindlela yokucatha njengomunye, ngoba sibabonile abezana ama-politibro ama-central committee bebelokhu behlangana kusukusela last year. Akula lutho kade lungehlula ukuthi khona ama-elections abe khona. Okuyikho nje okade kusehlulisa ama-election yikwesaba umnumzane uNelson Chamisa, ngoba bayakwazi ukuthi iningi labantu baseZimbabwe ngalesi sikhathi sebedakakile ngeZANU-PF lomnangagwa, akabasafuni lakuyibona. Akulani ukuthi lisotsha, akulani ukuthi lipolisa, akulani ukuthi li-CIO. Bonke abantu kathesi sebebonile ukuthi hayi iZANU ayisisi ndawo, iyasibulala. So yikho akade bekwesaba ukuthi ama-elections ayakuba khona next year. Liqiniso, ayakuba khona next year, kodwa thina into esizibuza yona kuphela ukuthi kanti ngani bewafaka kachana kangaka, indawo bengawafakelanga eduze, besabani ukuwafakela eduze khonapho baze bawafaka kachana kangaka ngo-April? Kutheni phakathi lapho kwesabisayo? Ingani nasi South Africa iqeda ama-election ngemva kwaizulu? Yikuyini okuyikho okwenza ukuthi befaka ngale? Kutsho ukuthi kukhona abakuvumeleneyo leZANU-PF.
Umnumzana Prince Dube Kosipanda wake wamela isigaba seBinga North edalele parlamente. Umkhokeli webandla leZaphu okhethwe ngeviki edluleyo umnumzana Sibangilizwe uphakathi kokudinga amalunga edale laleli bandla elimqoka ele cabinet. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli saleli bandla njalo engunobhala jikelele walo umnumzana Mthulisi Hanana uthi uNkomo ufuna ibandla lakhe limelwe ngabantu abavela kunhlangothi zonke zempilo ezigoqela olwabesifazana kanye lolwabatsha.
Ukuze lezo zikhundla zigcwaliswe singathi ngabantu abaphosa babe yikhabhinethi laba ekaZaphu, kuyamele kuqale kukhangele into ezithize ukuthi obakhona inomama abatsha wonke umuntu nje osephathini urepresented, sikhangele lokuthi wonke ama-regions umbe izigaba zokuhlala zikhona ema-Tableland, lema-Shonaland, e-Midlands, e-Manicaland, wonke ama-province kukhanye ukuthi abantu babaphiwa izikhundla ngokufana nayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuthi abantu balethe ama-CV kwenziwe nama-interviews. I-process esiqalisile obantu sebeqalisile ukuphosela ama-CV yabo ukuthi ahluzwe umongameli, kodwa sinanzelele ukuthi ibandla ngezake liqhubeke lingelamuntu olikhulumelayo njengoba kunengi okwenzakalayo. Yikho kuceli ukuthi njengomabhalani lezo zinto engizibhalayo kuphinde kube yimi engizikhulumayo kwakhathesi, sisalinde ukuthi iprocess yokukhetha abantu labo kumbe yokugcwalisa ezinye izikhundla iphele. Sikhangelele ukuthi kusiyaphela yona linyanga lokho kube sokwenziwe losomlomo omutsha sizamethulelwa simaziswe.
Njengomkhokheli omutsha uthini ubaba uNkomo ngodaba lokubambana lamanye amabandla aphikisayo?
Okumele sikunanzelele ukuthi uZaphu akakazi abe lohlupho lokubambana lamanye amabandla. Sake sabambana leZanu ngo-2018 kukhetho ludlule lwama-elections lawa sisasekela elinye ibandla thina kasifakanga umongameli. Lokho kutshengisela ukuthi singabantu emuva esisebenze kuhle lamanye amabandla. Okube lukhophe ukuthi thina kasizuzanga lutho kulokhu kubambana lamanye amabandla. Okwakhathesi kasikakucabangi ukuthi singabambana lomuntu, esisakwenza ikwakha ibandla lethu ukwenzela ukuthi sithole abantu abazasisekela kuzigaba zonke zeZimbabwe. Asikakhangeleli ukuthi mhlawumbe singabambana labanye, kodwa nxa bekhona abafuna ukubuya kuhlangothi lwethu lukaZaphu bezobambana lathi bakhululekile. Thina kasikakucabangi ukusuka phansi siye bambana labanye.
iselingaphi kunhlelo zokulungiselela ukhetho?
Njengoba unanzelela ngokhelo ukuthi zikhona izikhundla ezingakagcwaliswa, kutsho ukuthi lati inhlelo zethu zikhona ezinye ezisamileyo ezisabanjwe ngonyawo lofudu okwenzakala izinto kancane. Kukhona esisikuqalile okunjengokuxoxisana lama provinces ethu, lati ukuxoxisana njengabantu laba esikhethwe kuyimpela vi esiphuma kiyo ukuthi sikubambe njani. Akhona amacebo, ikhona imicijo, khona ama guidelines lokunye okunjalo esakhulumisana ngakho, ngoba kubalulekile ukuthi lathi siqale ukukhampena kusasa lesikhathi singabe ngabevumbuthushu nxa sokuyiwa kukhetho. So kukhona sisakhulumisana sisakhulumisana nabantu bethu abaku ground, kodwa okunye okuqakathekile esikwenza khathesi kugqugquzela lokukhuthaza abalandeli bakazabo ukuthi bayebhalisa ukuvota. Kuzathi ke nxa sesigcwalisile zonke izikhundla seziza kukhangela ngendlela ephakemeyo ukuthi abantu siqale ukulungiselela ukhetho luka 2023. Ngiyathembisa ukuthi izaphu izabonakala izigaba zonke ikhankasa. Ngiyathembisa ukuthi ngo 2023 uzaphu uzanqoba ngendlela emangalisayo.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele wezaphu, njalo usaphethe isikhundla sokuba isikhulumeli saleli bandla. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangabezwe ngabasekeli bezanu-PF abanengi egcekeni lendizamtshina eHarare izolo evela emhlanganweni wokuguquka komkhathi owe-COP26 kweleScotland. Izim Life ithi ilunga lephalamende lakweleScotland uMaggie Chapman, yena owazalelwa eZimbabwe, wethule umbiko exolisa kuZulu, njalo esithi uyalizonda ibandla leZANU-PF ngemva kokuba abasekeli baleli bandla bethule umfanekiso belaye egqoke isikhava seZANU-PF. Isayithi yona ithi amalunga eZANU-PF ale ukuya emhlanganweni we-National Peace and Reconciliation Commission, okuyinto ecunule umphathintambo obona ngokwenzakala edolobheni lakoBulawayo olilunga laleli bandla unkosikazi Judith Ncube. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lolo khuluma ngo-Gift Sondoko. Basakazi, namhlanje bengifuna ukuthi ngeke sikhulume kakhulu ngeqembu le-MRP. Kukhona engakutholi kahle nge-MRP. Nginokubona esikhathini esiningi sihlasela kakhulu ama-opposition more than iZANU-PF. Ngizibuza ukuthi laba bantu ngike ngazwe emalangeni adlule bebehlasela kakhulu MDC Alliance, but MDC Alliance ayikabi sembusweni. Ngathi okay, ngoba bebeyibala ngokuthi i-electionalism, hayi sadlula lapha zabona kusungula ibandla le-Patriotic Front, sabona belihlasela kakhulu be-DA lithengwe iZANU. Manje nangu sibangilizwe lapha simbone eyenza i-Congress, sibona sebebhizi bamhlasela. So sizama ukuthi i-MRP ayizami ikhankasa itshela abantu ukuthi izabayenzelani, iyekele ukuhlala ihlaselana nama-opposition, ngoba sigcine singasayitholi kahle thina ukuthi kanti vele yona iyihlobo luni lukapenda. Ngoba kwathi kule protest laphana eyayisithi iZANU must fall, sabona isima yona yodwa yisi only opposition laphana eZimbabwe yathi yona twayungene lo mbhikisho wokuthi iZANU iphume. So kwasithiya sile mbuzo, manje mayiloko ibhizi ihlaselana nama-opposition kusiya sile mbuzo. Obunye futhi engufisayo laphana ku-MRP ukuthi ayibheke indaba zayo, ihlukane labanye amaphathi, ineyinkinga zayo, inenqwaba yeyinkinga ofanele ibhekane nazo. One, ayikazi iye ku-Congress. Sibona kuphela ama leadership ikhethwa individually, bethi bengasazwani besothwala umuntu ngezana. Ngibuyele kudaba lukaGasela, uHakim Gasela lwana angithi akakhethwa ngayiCongress, wakhethwa individually. Bathe bengasazwanani sebesithi hayi uHakim yi-CIO yeyi ngezana, waphuma wajoyina izana. Nalo umuntu wayevele ekhethe uGasela wayengubani? Wayekhetha ekhetha abantu bezana, waye kungabile Congress vele ngomfa, waye iqembu lingalama office, waye iqembu lingabi lama financial audit. Kuningi osafanele kulungiswe i-MRP. Ngiyabonga ngokuhlala zethembisa.
Salubonani balaleli nabasakazi beStudio 7. Ngifike iqiniso lokukhulumayo eseJohannesburg ekhaya kuselupane eKana esigodini saseJapiwa. Bewalaleli beStudio 7 nani basakazi beStudio 7. Mina ngempela okulandwe ngumnankagwa lephesheya ukuthi uhlangana nezinye iy'nkokeli eziqoqo phesheya angubona umsebenzi wakho. Njalo ukube lonke akhala umnankagwa ikhala ngama-sanctions. Umnankagwa kanikeze abantu baseZimbabwe ilungelo labo lokuphila, ilungelo labo lokwenza izinto ngendlela efanele, ilungile labo lokuzibusa kahle. Yena angakhali ngama-sanctions ethu sanctioniwe, kuyikube yena nguye osanctione abantu baseZimbabwe. Akayeke ukuhlukumeza abantu baseZimbabwe, akayeke ukuhlukumeza ama-opposition party nabantu baseZimbabwe, akayeke ukufaka ama-lockdown angananxedo, ama-lockdown okuyiwo abulala abantu, okuyiwo ayenza ama-sanction ukuthi abantu kube engathi eZimbabwe abantu basanctioniwe. Akayeke ukwenza izinto eziphambane nokwenza umnankagwa, naye abuse njengokuba amanye amazwe abusa, engakhaleli indaba yama-sanctions. Ama engabusa kahle umuntu wonke eZimbabwe ebe nelungelo lakhe lonke liphelele, ama-sanctions azokuphela.
Salubonani, salubonani balaleli bakaStudio 7. Alizimulela lonke linye lisifathele izindaba zethu. Hayi, thina siyaphila endaweni yasemalayisa kobhango. Sibonge kakhulu sitamhlophe, sibonge la mfokanye ongole esilethemba lokuthi kumbe ngasiguqula singaguquka lathi sithole sesingabantu abangcono. Ngoba kudala sisokola iminyaka eminingi lokho esihlupheka, lokho esihlupheka, kodwa sesilethemba lokuthi ngoba lathi sesithole owakithi lathi esindebe leni maybe kungaba khona uthinto ukuhlupheka kumbe kungaba nganeni. Sibonge kakhulu kini balaleli, kungani lezi zindaba zethu esizi esinithumelela zona zingazidlulisa zihambe kuzo zonke izindawo. Siyabonga kakhulu sithamhlophe fukanye ongole, kungani usungasiphatha kahle baba wethu. Ukuhlupheka kwethu esiyabe silakho, kungani ukungena kwakho siba yinkokheli kungasikhipha edubeni. Kuthaza kakhulu abantu bonke ukubana masithintheni asibuyeni sizorejista kuze sikwazi ukuvota, sibone ukuthi siyashintsha. Rejisteni sonke, sibone ukuthi ekuvoteni kuzaba njani, ngoba hayi sihluphekile elizweni lakithi, sihluphekile kakhulu kakhulu kakhulu. Akulalutho, siyahlupheka, akulazikolo kakhululani, sidonsa nzima ezikolo, sifuna izimali, izikolo ziyafa. Uma zifuneka sithi zihlele, asilakwethu asilani, hayi kunzima, kunzima, kunzima. Siyabonga kakhulu balaleli bakaStudio kubana sindlulisela izindaba zethu lathi zihambe.
Salibonani ku-VOA Ndebele, linjani zihlobo zakithi? Thina siyaphela ntunga lokithi labanye nje bonke. Ngithi hayi ake liphusheni nje njalo, liphusheni njalo bavowethu. Ngitike ukubhoda kithi laphana ekhaya ePlumtree. Ngithi kunswazi, ngithi salibonani zihlobo ogogo nabokhulu nabomama kunaphana nje ekhaya. Linjani, siyaphila thina ngapha eBotswana.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi lanxa ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC ilinqobile kukhetho lwamakhansila, usekelo lwaleli bandla lwehlile kakhulu okungokwakuqala selokhu ilizwe lithole uzibuse lwaya phansi kokungama-50% I-AFP ithi kufe abantu abaningi kwelenishe isolo ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki besimuslim abedlulise amalawulo. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe izolo wethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe ezempilakahle kanye lezamankampani azimeleyo alezisebenzi ezehlula ikhulu ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka 4 ngoSibandlela. Izisebenzi zamankampani la eziyabe zilokhe zingakahlatshwa kuzamele zihlolwe maviki wonke ukuthi azilawo na lumkhuhlane. Kodwa iziqondiso lezi zithi izisebenzi zikahulumende zona kuzamele zihlatshwe loba sokutheni. Lokho yinto esolwa ngabanye abathi yephula amalungelo ezisebenzi. Umongameli Joe Biden uthi kuyadingeka ukuthi kwenziwe lokhu ukuze iqedwe iCOVID-19 njalo kuvuselelwe umnotho. Sixoxele intatheli izindaba ehlaziya inhlalakahle kaZulu umnumzana Simbarashi Nembaware.
Ungakhangela ukuthi isizathu sokuthi kufakwe lezi ziqondiso kuyini? Ikuthi iningi labantu alifuni ukuyahlatshwa, iningi labantu alifuni ukuvaccinate. So yeke umongameli sibone kungcono ukuthi afake lezi ziqondiso ukuze ziphushe abantu, ziforce abantu ukuthi behlatshwe. Kodwa ke lokhu bese kulwisana lamalungelo abantu ukuthi umuntu lelungelo lokukhetha afuna ukwenza ngempilo yakhe. But on the other hand sikhanya ukuthi silwisa umkhuhlane onjani osubulele abantu abaningi emhlabeni. So kufaka umongameli lezi ncishiko zempilakahle kusituation enzima. So ikubona ke wagcina befaka injani iziqondiso ezinjalo ukuthi hayi abantu asithini behlatshwe ungahlatshwanga ukuthi ke akasayi emsebenzini, umsebenzi usuphelile, umuntu aphele umsebenzi ngoba azange ahlatshwe yini. So kwenza umuntu ke izimuli ziqalise ukuba le ngxoxo ezinjalo ukuthi izithi really necessary ukuthi singahlatshwa or kumele sihlatshwe ukuze sigcine umsebenzi. Izingxoxo ezizabe sezikhona from khathesi up to 4 January lapho ke okule deadline ukuthi abantu behlatshwe. And bathe bona abangahlatshwanga bazaqhubeka benjani betestwa. Uthestwa wangkona ukuzikhiphela wedwa imali yakho ukuthi uyethestwa njalo uhlale umele uhlale ugqoke imask. Okuzenza ukuthi ke kube lento lami esithi stereotyping ukukhangelela omunye umuntu phansi ngoba laba abahlatshiwe yabale WG yabuza thali ngasagqoka ama-mask. Abangahlatshwanga gqoka ama-mask emsebenzini. So nxa sibe ukukhangela abantu bazathi wona ngumuntu ofuna ukusibulala. So kuzakhetha inzondo and ungaphathwa kuhle kwabanye abantu.
Ama Republicans ubona ezamukela yini iziqondiso lezi kumbe sizabona siyaziphikisa emthethwandaba?
Ngiyabona ama Republicans siya emthethwandaba ngoba kusho ukuthi ke isiphetho sakho nokuthi abantu bazaxoshwa eni imisebenzi ngoba kuzathiwa lingasabi emsebenzini 4 January. Ngiyaqhubeka ehola engayo emsebenzini naye umuntu uzaxoshwa umsebenzi. Labo abahlala begqoke ama mask ngoba kuthiwa abangasoke benjani abangasoke behlatshwe bazabe begqoka ama mask and bazabe lokhu behlala benjani betestwa. Ukuzibhadalela imali yakhe kwenzani yokuyatestwa ukuzadalela ukuthi kube le discrimination ukukhangelana abantu phansi ukuthi unohlatshwa nohlatshwanga. That treatment discrimination yaleyana iletha futhi inzondo. Oh wena awuhlatshwanga, oh wena ngofuna sife nge-COVID, oh wena vele awufuna abantu bephile kahle, oh wena vele awufuna umuntu uqhubeke phambili kwahlatshwa. So that discrimination is going to come ngenxa yami emgomo le efakiweyo. So indaba khona hayi ngani izaba indaba ezathatha isikhathi, indaba enzima, but uke emakhothi ama Republicans azohamba upresident njengomdemocrat ukubona kule nyathelo elizenza ukuthi umnotho uvuleke, abantu beyemsebenzini bekhululekile. Nxa abantu basemsebenzini bekhululekile okutsho ukuthi i-production elizweni iyaqhela and umnotho uyavuka and imali iba khona, izinto ezinjengama-inflation ziyayehla, ama-credit ratings ziyaimprove, into ezinjalo ngoba ukhangela lelo lihle. But ama-Republicans akenzi lawo khala ngelisho eleze politics ukuthi hayi ama democrats ephula amalungelo ethu abhale ku constitution amalungelo ethu njengezizalwane ze America ukuthini umuntu uyazikhethela afuna ukwenza umuntu uyakhetha ukuthi i health yakhe iqhuba kanjani.
Umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya inhlala kahle kaZulu njalo uyintatheli zindaba. Njalo engumahlengisa uMadlela Sikhobokhobo uthi uhambo lwakhe labanye bakhe kwele South Africa ababalisa uMartin Spanda owendolwane Superstar loSikhosana Buhlungu owenkayi luyaphumelela njalo abantu bayawuthakazelela umculo abawuqhunisayo. Uthi njalo inengi ngelifuna ukubona uSikhosana. Abaculi laba bakhangelelwe ukuba legigi eJamestone Arthur House kusasa lasengadini ethembisa ngesonto lapho abazaxhaswa khona ngabanye abaculi abalodumo kulelo liswe. Asizweni udaba olulandelayo oluqoqwe nguSithandekile Mhlanga.
Siyabonga sibingelele nathi abantu bakithi baphuma baphelela eHebrew Theater. Baphinda bajabula kakhulu ukuthi babone umdala uSikhosana for the very first time. So hayi yonke into yahamba kahle. Siyabonga sizibonga nje, sizibonga kakhulu. Siphezi manje siya prepare ngoba this coming Saturday sinomcimbi futhi uyaqhubeka ithoyo yok celebrate birthday kamdala uMartin. And then on Sunday, September, engathi abantu bebephume ukuzosupporta. Kodwa ke engicabanga ukuthi bebefuna ukubona kakhulu kakhulu ngomdala uSikhosana.
Zalezela manga phakathi komnyaka.
So ngicabanga ukuthi ukungena kwaSikhosana esitejini kuye kwahlokomisa inkundla kakhulu. Kwajikela izimali wabuthi uSikhosana wagcwalisa izikhwama. Lakhona usuthi umdala ntintintinti ngamarandi ezinjiva. Urandi uyahamba ekhaya uma mthembu afike abobotheke naye kube kuhle. Mina nomdala hayi kade sikhona kade sihamba vele bayawazi umsebenzi wethu. Umuntu osejaha ukubuyela ekhaya ngosikhosana thina anje vele sijwayele ukuba zinjipa. Kodwa ke hayi muvikele izayo sesiqedile umsebenzi hayi ziyobotshwa sibuyele komrigiji ngezweni lenkaba. Siyobona ukuthi amahloli abodisemba athini. Siyosebenza njengoba thina sibhenze khona.
Umculo kaSikhosana usigqibela uhlelo lwethu. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje ntambama akubizwa uzwayo lapho esizaxoxa khona lejaheli dala uMehlo kaZulu ephethe idlalate lakhe elitsha. Sikhangele ebezihamba phambili. Ukhetho lwama-by-elections luvikwa lulakho ukwenziwa ngomabasa ngomnyaka ozayo. umkhokheli webandla lezaphu omutsha umnumzana Sibangelizwe Nkomo uphakathi kokukhetha amalunga edale lakhe elimqoka. Uhulumende weMelika wethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe lezempilakahle ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka 4 ngoZibandlela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi untungameli Nkomo.